honorable Sululu wafaka esidi motion engathi sento kumele ziqoqwe ngazo ukuthi ukukhanya umphathi ndambo bakahulumende ababuyi ukuzophendula imibuzo ababe beyibuziwe ngoba olwesathu lonke kumele omphathi ndambo bakahulumende babuye bazophendula imibuzo eyabe ivuka khona bezivuka mpunzana lembuzo eyabe ibhale phansi ukwenzela ukuthi bayayicubungula nempendulo zakhona kababuyi kuzophendula imibuzo njalo kwesinye isikhathi bayanika abantu inkulumo ezingaphelelanga ezingahluzwanga ngako amalungu ephalamende bebekhonona kakhulukazi ukuthi bagcina becamba amanga lasezigabeni zabo ngoba umphathi ndaba bakahulumende bebanika engathi i-information engayisiyo njalo bengabuyi ukuzophendula imibuzo iyabe ihluba amalunga ephalamende kanti njalo amalunga ephalamende anti amele abantu bayabuzwa ngabantu babese bethatha-ke imibuzo lana bayidlulisele kubaphathi ndaba bakahulumende umphathi ndaba bakahulumende babengabe sabuye kuzophendula so khanye ngathi-ke amalunga ephalamende akulanto ayenzayo
lithe kungenziwani ukuthi abaphathi ntambo labo bakahulumende babuye khonapho
abanye bathi bonabo abenza njalo kumele bathathelwe inyathelo elilukhuni okunjengokuthi abanye vele bawumelanga babe ngumphathi ntambo bakahulumende kanti nxa bengasaphendula imibuzo yabantu babe besithi abantu babathini okokuqala abanye bathi mhlawumbe okulikholo lokhu abakutholayo ngakuthiwe ikhethu kancinyane njengesijeziso kube yisibonelo sokuthi abenzi kuhle ziningi indlela abantu abazishoyo zona lezo ukuthi kumele kwenziweni kuthi umongameli welizwe nenhluko kahulumende upresident no-prime minister ngababahlali amadunduru babahlali ibhobho laba abantu babona ukuthi babuye kuzophendula imibuzo ngobana yikho phela bengophathi ntambo abasebenzela emahhovisi nabo kuphela kumele babuye bazokhuluma edale lephalamende ukuthi benzani ngoba iphalamende yiyo emele abantu xa ubehlula kabachiye umsebenzi kufakwa abanye abazakwenza izinto ezibonakalayo
kodwa kwenziwa kweni baba mkandla ukuthi bengabuyi bezephendula imibuzo yena leyo
okunye nje ukuthi vele kuleli lizwe abantu sebaba le ndlela yokuzenzela umathanda